Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlakatheni kumpandula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuba ukuphumelela kwasonto emalabisayo ongayiphotiyo enhlanganweni yokufikelela izabuphola phele ukuba yokuphanga amademokrasi.
Kulabasolwa abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa eziza kufa zihawula.
Ngokumnandi abantu babuyile ngobuningi layo inkosi ubulelani ibikhona.
Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Kudaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abane abafunyanwe inkantolo kamantshi belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezisetshenziswayo nje eziza kufa zihawula. Inhlanganiso yamagqwetha abamelayo eZimbabwe Human Rights NGO Forum yazise ukuthi abasolwa laba nguNobhodi Makoni, uKudzaisa Chiwo, Jacob Chigodora, kanye loBatsira Isora. Umantshi uhlawulise abasolwa laba inkulungwane ezingamakhulu angamatshumi amathathu i-30,000 Zimbabwe dollars ngamunye ngemva kokubafumana belecala. IZimbabwe Human Rights NGO Forum ithi ababili babasolwa uChipo Mungoshi loMemory Chikodze bafunyanwe bemsulwa. Sixoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Yinto engaqondanga leyo uma khangela kade isisekelo sombuso iconstitutionile ipha lokho kuthiwa yi-freedom of speech. Lokho abakukhulumileyo kasonto emangalisayo ongayiphotiyo emhlabeni yonke jikelele uzakuthola vele uma lokho kuthiwa ngamademokhrasi lapho kubuzwa khona ngentando yabantu kuhlonitshwamalungelo abantu ukuthi abantu bayakhuluma izinto ezingathandakaliyo kodwa kazingusho lezo zinto akufanelanga ukuthi abantu abotshele lezo zinto ngoba kumuntu elesikhalazo uyabe elesikhalazo ezele individual kodwa njengoba esesixolisele umpholisa kumele akulindele ukuthi abantu azakhuluma kanjalo azakhuluma lezo zinto angazithandiyo.
Yebo, laba kuthiwa bathethise amapholisa besithi ayizinja zikamnangagwa kodwa bakhona abaningi esesike sabona bebotshwa besetheswa icala lokuthuka yena mathupha uMnangagwa. Isehlakalo sanamhla lesi singakhomba yini ukuthi mhlawumbe singabona abanye balabo basolwa labo bedliwa licala?
Ngokuthi kwenzeka ukuthi abantu abahlezi babotshwe kusiya phambili okuza kwenza ukuthi umbuso wentandoyeningi ngokuvele kuse-ICU ugule usiya phambili kugcine sefile wafelaziwa abantu bengaphelelisi ukuthi bakhulume lokho abangakukhuluma. Ngokuba umuntu nayefitini gubhu yintsha yomuntu othile kutho ukuthi uyisidigini salowo muntu uyisebenzayo usebenzela yena. Angiboni ntamba-ke kulokho nangaba abafuneka amapholisa not as individuals, amapholisa as amapholisi institutions kuthiwa khona ijijimela isebenzela lo obuzayo akufanelanga kuthathwe njengentamba le yinto ejwayelekile vele i-figurative speech amazwi ahlakaniphileyo amazwi alinganisayo lokho akufanelanga kube yinto ebobuzabantu kodwa-ke lokhu kuyabheza kahle kamhle kuthi kuyaphambili abantu abaleka zabotshwa ngibotshela izinto abanga
umnumzana efihlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Inkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele umzilikazi kaMashobana. Emhlahlandlela kulapho kwakulesigodlo senkosi. Abangenela umcimbi bagoqela omunye okuthiwa uyinkosi yamaNdebele uBulelani loBhengula Khumalo. Bekugiywa kuhlatshelwa abantu bevunule ezendulo bekhuthazana ukuthi bavuselele amasiko lesizwe sikamthwakazi. Sixoxele omunye obekhona kulumkhosi umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Umgubho wenkosi umzilikazi uhambe kuhle kakhulu, bekumnandi, abantu babuyile ngobuningi. Layo inkosi uBulelani ibikhona.
Ve kusenziwani kahle kahle ungasichazisela kanti la uBulelani utheni?
Umende kukhanya ngani uvimbile ukuthi akhulume, kodwa hayi abantu bebekhumbula inkosi umzilikazi ngoba zisuku akhothama ngazo. Hayi kodwa hayi abantu bebegida nje bejabula nje bekhumbula inkosi.
Nxa kungasakhulumanga yena uBulelani okuthiwa uyinkosi yamaNdebele, ngobani abakhulumileyo pho?
Kube nezikhulumi ezithiyeneyo, kube nezinduna ezikhulumileyo, nabantu abavela kuzinhlanganiso ezithiyeneyo. Akukho okulokhuzileyo ngaphandle kokuthi abantu balokhe bekhuthaza ukuthi isizwe samaNdebele sasibambane, isizwe samaNdebele kasikhangele ukuthi sihlukumezeke kanganani kuyini abangakwenza ndawonye, ikakhulu ngento zosiko lwazo. Abangavumeli usiko lwabo luvulawa kumbeni ludilizwa, njalo kabangavumeli begadelwa ngesinye isizwe.
Uhulumende yena obengathumelanga abameli yini bezingekho iziphathamandla zakhe?
Hayi, laphana kangibonanga odemele uhulumende, nje ngibone bona ama-CIO lamapholisa ebembabonileyo, kodwa hayi odedunyiwe as an official rep kangimbonanga. Ngibona inhloli zakhe kuphela.
Kazi zange ziwuphazamise umcimbi? Akula ababotshiwe?
Hayi, kakula mntu obotshiweyo. Bona ngazathi kodwa kule instruction yokuthi kungavehle kukhulunywe ngokuthi kule nkosi, and bonke abantu hayi ngokwesaba bazamile kukulandela.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli weibheju likaZulu, njalo ungomunye wabangene umcimbi wokukhumbula inkosi umzilikazi namuhla. Inkosi yakwelebhilithane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth. UCharles uphiwe intambo lezi emkhosini oqhutshwe namuhla. Izolo inkosi uCharles wethule amazwi eveza ukudana okukhulu ngokushona kwendlovukazi, kodwa wathembisa njalo ukusebenza gadalala njengenkosi entsha.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Kweze maphandleni lamhlanje, ikhomishini ebona ngokuqhotshwa kokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, isikhuthaze uZulu weGwanda South ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi kukhetho lomnyaka ozayo. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Inkuthazo le iza ngesikhathi ZEC ilungiselela ukuhlela kutsha izigaba zabameli ePhalamende lamakhansila, i-delimitation exercise ngesiNgisi. Ekhuluma emkhankasweni oqhutshelwe yikomishini yezitolo zamanama izolo obona ngemfundiso yezekhetho kuZEC ezansi emaNdebeleni, umnumzana Andrew Clow uthe kubalulekile ukuthi uZulu abhalisele ukuvota ngobuningi ukuze azikhethele abakhokheli abafunayo. Uxwayise kakhulu abasakhulayo ukuthi baphakamele phezulu.
Siliphathele iPVR system ukuze lizoregister ngoba abanye abantu alenelisi ukuthi lihambe lisiya eGwanda emahhovisi ethu awesek. Bakithi sithi wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe oneminyaka engu-18 kusiya phezulu kufanele ube lesithupha.
Okwamanje Zek iphakathi kokulolonga abantu abazaphatheka kuhlelo lwe-delimitation olokubumba kutsha ama-constituencies. Emkhankasweni wayizolo lo, iZek enelise ukubhalisa abanye abafisa ukuvota ukhetho oluzayo ekade belokhu bengakabhalisi ngezizathu ezijiyeneyo. Imbongi elodumo uDesire Moyobsite layo bekhona kulo mkhankaso.
Ilungelo labo lokuvota kumele beqhakathekise njalo kumele bephume ngobuningi emakhaya bevota ukuze bebone lokho abakufisayo kunjengedevelopment. Njalo kuqhakathekile ukubana ilizwi labo linjani lizwakale.
Umoyobsite ukuthaze ozulu emaphandleni eZimbabwe yonke jikelele uthi asukumele phezulu aphathe kwezokhetho athi ukutshela ingqobe kulabo abahlala emadolobheni kuphela.
Ukuvota isiko kwabantu abakobulawayo kumbe abasemadolobheni. Ukuvota isiko kwabantu abatholayo kumbe abaswelayo. Ukuvota ngokwabantu bonke njalo eZimbabwe siyalingana. So intsha yonke lami ngiyayikhuthaza ukubana abahambe bayevota bephume ngobuningi.
Isakhamuzi seManama uMnumzana Vusa Nkala uthi lanxa nje uzule phethuba lokubhalisela ukuvota iZek emkhosini wayo lo izolo unanzelela ukuthi baluthwana abasakhulayo ababhalisileyo.
Kuhamba abantu abakhulu nje abadala amayuthi abaluthwana abahambayo baluthwana amadoda amasithi siyakhuluma labo amayuthi abaningi wabuza urejistile uzebe sithi hayi lokho kuyafana nje.
Izabelo zemandebeleni ezibhalisa eMatabeleland North, iMatabeleland South kanye lakobulawayo zilakho ukulahlekelwa ngama-constituencies ngenxa yenani eliluthwani labantu ababhalisele ukuvota. Lokhu kuzabangela ukuthi abameli balezi zigaba labo bafinqwe babe baluthwane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Sibonge ijaha lezansi u-Albert. Okwamanje siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhlanje sixoxa loNkosazana Makhadi Moyo osanda ukunqoba kukhetho oluqhutshwe ngomgqibelo odluleyo olokukhetha ukhansila kaward 16 ebulilima. UNkosazana Moyo ngowakuqala owebandla eliphikisayo ukuthi anqobe kulesi isigaba njalo ngowesifazana wakuqala.
Salibonani bazali, salibonani izihlobo, salibonani dombolefu. Okhulumayo ngumakhadi Moyo. Ngiyabonga kakhulu mamhlanga ngaleli thuba njengoba nginqobile kukhetho. Angeke ngithi nginqobile kodwa kwenzakale intando yabantu bedombolefu. Nginanzelela ukuthi mina bengingekho kupolitics kodwa abantu bedombolefu bakubone kufanele ukuthi ngibakhokhele enhlelweni zedevelopment ngibe ngukansila wabo. Ngalokho ngiyabonga kakhulu, ngiyadumisa, ngiyajabula njalo ukuthi intando yabantu bedombolefu yenzakele. Ngizasebenza labo ngibone ukuthi izifiso zabo ziyafezeka.
Sesikhangela amanani abantu owanqoba ngawo siwaqathanisa lalo owayincintisana laye, kukhanya engamanani amalutshwana kakhulu. Kuyini ozakwenza ukuthi ungezelele usekelo ukwenzela ukuthi lo okuncintisana laye okhanya lawo bekusamile oyebandla lezanu PF kumbe amanye amabandla kasoza kunqoba?
Umanani esinqobe ngawo yebo awajabulisi kangako, kutshengisa ukuthi abantu abasukumanga ngobuningi ukuyavota, kodwa i-by-election ndise ukungabili amanani aphezulu. Kodwa lokho akutsho ukuthi singesabela ukunqotshwa kukhetho luzayo. Abantu be-ward 16 sebekhulumile, ngizasebenza ndawonye labo ekukhuphuleni inani labantu ukubhalisa ukuvota, njalo ngizezwa ngabo ukuthi bafuna senze njani ukuze izifiso zabo zifezeke sibuye futhi ngomnyaka ozayo.
Likhangelele ukuqalisa nini umsebenzi ukuthi liye council kumbe ukugcotshwa? Yiwaphi amalungiselelo ayenziwayo?
Ukuya ekhansilini silungiselela ukuhamba evikini ezayo. Konke kuhamba kahle, amalungiselelo lawo ahamba kahle.
imelele ilanga lokuyagcotshwa nje kuphela.
Wakhuluma ngenhlelo ezimqoko okufanele ziqhutshwe khona ngapho ewardini yakho. Uzayenza njani ukuthi iziphumelele?
Enhlelo esikhulume ngazo kumkhankaso ezigoqela i-network, amanzi, umgwaqo, kwakhiwa kwe-clinic secondary lokunye nje. Kuhlezi kungumfutho kimi njengoba sengikhethiwe ngabantu ukuthi ngibamele. Ngiyathembisa ukuthi zizafezeka kodwa kusamele ukuthi siqale sihlale phansi siyiwadi sihlele ukuthi siqala ngapi sisiya ngapi ukwenzela ukuthi sibonisane ndlabahlali bonke kudombolefu njengoba idombolefu ngeyomuntu wonke ngakho amandla asebantwini ukuthi bafuna siqale kukuphi angemaqonda lalezimali angeke ngiphawule okwakathesa ukuthi sizazithola kanjani kodwa engingakuthembisa ukuthi konke esikuthembisileyo sizakufeza zonke izithembiso zikaZulu. Ogcina mamhlanga ngiyabonga. UWard 16 owenze ihistory emangalisayo ngomakhadimoya. Bengingacabangela ukuthi kungaba nje but ngiyabonga ukuba ngukansela wakuqala oweopposition. Selokhe kwakhethwa okansela kulesi sigaba. Njalo ngingowesifazana, ngingowokuqala kukho konke opposition, ngingowesifazana kungazake kube lowesifazana ongukansela kuWard 16 iDombolezi. Sisonke sibambene siza kulungisa. Ngibonga kakhulu uZulu wonke jikelele owathi
leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Makhadi Moyo osekhethwe ukuba ngukansela kaWard 16 ebulilima. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izulukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje uhlelo lwethu sixoxa lengcwethi ecubungula ezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Baba Gande, hayi, ngiyabonga kakhulu mnumzane, ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga njalo la kubalaleli bakho.
Ungasitshela ukuthi ungathini nxa ukhangele ukuthi ubukhosi kweLengilandi lapho esibona khona indlovukazi uElizabeth wesibili asitshiye khona sabona ngesiphangiphangi indodana yakhe uPrince Charles sokuthiwa inguye inkosi. Sibone kusenzakala lokhu kungela kuphikisana kumbe okunye osikubonayo kusenzakala ebukhosini besiNdebeleni. Ungathini wena ngalokhu?
Mbona indaba yeBrithani ukhanya ukuthi khona indaba abahlezi bevele beyidumisile kusukela kusaziwa ukuthi ubani nguye ozathatha lokhu. Nibona futhi njalo ukuthi kusho ukuthi bavele kukhona la kusisekelo sabo esokuthi nxa kudlula lokungenalo. Njalo futhi enye into enginanzelele ukuthi uPrince Charles ungakhangela ngo-1980 kulokuthi kuze lapha yona indlovukazi kuzokwethula iflag wathumela yena uPrince Charles. Nguye wafika lapha wazokwethula iflag la eEngland. Okwakutshengisa ukuthi lisho ukuthi wayeqeqeshwa uzokhangela ukuthi izindawo nje uyabe lwakuhamba uPrince Charles emelele indlovukazi. Lokhu kutshengisa mhlobo ukuthi usho ukuthi yinto evele ihlezi ihleliwe. Yikho-ke lakathesi nxa kade kuyukuthi usesiwile isihlahla kube lula ukuthi khona liyani indoda uPrince Charles ihle iyehlala esihlalweni laphaya.
Khona vele okwenza ukuthi ubukhosi besiNdebeleni buhlale bubangiswa isikhathi sonke kuyini?
I-Afrika yonke ungakhangela kube yithi khona sisukela khona le emuva kwaZulu kuvele umbango khona njengoba nalakathesi ukhona umbango. Kithi lapha futhi lakho njengoba nakile mbango umbango wana lasontu yakuqala into evelika dibeli khona ngomzilikazi uthe etshona kungena uLobhengo lawangena futhi ngombango futhi indlela zakithi amakhosi kithi bebe lungisa indaba lezi ngokuthi lo muyo bangayo akasekho ungasalandelwanga imigomo eyayikhona ngoba esintwini sakithi anti imigomo ikhona eyokuthi khona nxa uzokuba inkosi kumele ukuthi ube ngumntwana ozalwa esikhosini unyoko avelele esikhosini wena lawe usuyinkosi inkosi elingazala umntwana ongaba yinkosi so ke yikho ke ngalokho-ke kuvele kuhlezi kulo mbango ngoba inkosi umzilikazi sishonile kwabakhona umbango wona lowo ukuthi hawu ngubani okumele athathe wathiwa isiko lethi lona kumele kuthathe lo okumele ukuthi khona avele unine evela esikhosini kodwa akuzange kube njalo kwehlula ngaleyo ndlela kwagcina kuthathwa-ke ngomkhonto so-ke into zakithi zonke bemvele zingalotshwanga phansi so-ke kathesi isifundo esikhulu esingasifunda lapho engisibonayo sokuthi kumele siqine kumele sibhale phansi izinto zethu ikakhulukazi ngapha kithi nxa sesilungisile iindaba zethu kuzomele ukuthi sizibhale phansi kuhlale vele kusaziwa ukuthi khona hhayi sisuka lapha siya laphaya isifundo engisibonileyo mina laphana engilanda ukuthi into yabo ihlelekile yiso isifundo esikhulu yikho kumele ukuthi ngabe nathi siyakwenza
lo-ke bekungumnumzana Greta Vodloza Sibanda ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo kuhlelo lunye lila
Sibonge ijaha elidala uChris. Nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla. IKenbon Bullets inqobe iBulawayo City nge-2-1. IHarare City leZPC Caribas zibe ngutshikilo bhanqa 0-0. FC Platinum 2-1. Ngezi Platinum yona inqobe iBulawayo Chiefs nge-1-0. Sizigqibe ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leJM Sounds liphethe idlalade lalo elitsha elilesihloko esithi lingavumeli inhliziyo. Embuleli litabuka ekhezi esigabeni seHalawupa kodwa licula likwele South Africa nangu umholi walo uJeffrey Moyo yena ozibiza ngomhlonitshwa ngokomculo
nginamadlalade asethe ukuba u5 elaqala litlona ngisize mama bese kuthi elesibili lithi uyokumela yini elesithathu lithi lona uyobona ngosomandla bese kuthi elesi-4 ngalihlanganela namaqembu okuyimbabazane brothers nomcebisi umcebisi mlilo ngaba kobhewula bonke bobabili labo bafana bese kuthi elesi-5 lithi lona lingavumeli inhliziyo
le ngethi Vimba Dlozi
sengizingelwe ebusuku nemini bo sengiphila njengenyamazana maye Vimba Vimba wezuzi lami nambaba yezabo ngiyelwe busuku nemini bo sengiphila njengenyamazana maye Vimba vimba, vimba, kwedlozi lami, nampaba yezabo.
Bakuthola njani abangathanda ukuxhumana lawo?
Ungakwazi ukuxhumana nami enambeni ethi 0711 7060 26. Zikhona futhi enye inamba yesibili, ungaxhumana nemanager yami okuwuNicky S iqhawekazi. Ungakwazi ukuthi iqhawekazi ulithole ku 063 501 3302.
Abalandeli-ke ubatshiyela wapha manje?
Sidinga kakhulu i-support yabo, ngathi sicela kakhulu i-support yabo, ngathi siyayidinga, sicela kakhulu i-support yabo, nanokuthi imiculo yethu bayithenge ngokweqiniso, bengayithengi ezinye indlela eziseceleni.
Uphuma ke enkundleni uJeffrey Moyo leqembu lakhe leJam Sounds ngale.
Ngokumbula imipho leliya nakanapele kwando khingo mamundise ngamuzalwane uthi imindo jilamunisiye.
Jeffrey Moyo leqembu lakhe le JM Sounds behlabela ke kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Singakehlukani sifake udaba lwabane abafunyanwe beleqala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamongameli Mnangagwa eziza kufa zihawula. Silufake kuFacebook ekhasini lethu leVOA Ndebele lapha, silifake nje kumizuzu engamashumi amabili edluleyo. Kugcwele ama-comments bantu bakithi, kodwa bengathanda ukuthi ngilibalele wona, kodwa amaningi kawabaleki, bathuka abantu bakwatile. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabane abafunyanwe inkantolo belecala lokuthuka amapholisa ngokuthi ayizinja zikamnangagwa. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zibuthene emhlahlandlela duzane lakobulawayo namuhla emcimbini wokukhumbula inkosi yamaNdebele uMzilikazi kaMashobana. Kanti ngakolunye uhlangothi inkosi yakweleBhilithane uKing Charles III uphiwe intambo zobukhosi ngokusemthethweni namuhla kulandela ukubhubha kukanina obeyindlovukazi uQueen Elizabeth II. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo kololokwana kwamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.